çolum çolum kulut elaveli şendina umçolum çolum kulut elaveli şendina umçolum çolum kulut elaveli şendina Ngoba lolu thando lwethu angifuna abantu belone lifisa Ngisho ngoba lolu thando lwethu angifuna abantu belone lifisa Ngisho ngoba lolu thando lwethu angifuna abantu belone lifisa Wemakhwapheni wamwena Wemakhwapheni Wemakhwapheni wamwena Wemakhwapheni Wemakhwapheni wamwena Wemakhwapheni Wemakhwapheni wamwena Lolu thando lwethu angifuna abantu belone lifisa Ngisho ngoba lolu thando lwethu angifuna abantu belone lifisa Thank you.